lesikolo khonapho, kule church center khonapho. So wahamba wangena khonapho, wafika wathatha amakhiyi, wavala amanzi, wathi sokungokwakhe. Waqalisa ukuthengisa izilimo eziseplazini khonapho ezithengisa lapho koBulawayo. Yikho ke sikho lapho abuya khona ama-trustees, uPeter Cunningham, esithi akungincedise lapho lokho sokwenzakele. Wathatha udaba wasalusa enkundleni as an urgent matter, eyathi siyihlafuna namhlanje. Ade kucela ukuthi hhayi, umthetho wawumvumeli ukuthi ayezingelela yedwa. Nxa kuyukuthi ulamalungelo kumele ahambe aye enkundleni, inkundla leyo iyezanquma ukuthi olamalungelo okusebenza khonapho nguye, then yi-Ebenezer Trust. Kade sikwenza namhlanje khona.
Ya, ungasitshela ukuthi yena uMashinkaitse uthini ikakhulu ngezilimo lezi azitholayo?
Hhayi, uthi yena waphiwa incwadi uMinister weLand ethi yona usenguye umnikazi wami kweplazi lelo. Kungakho-ke konke okuseplazini khonapho sokungokwakhe. Izakhiwo ezikhonapho, isikolo, ichurchi, lakho konke okuyikho nje sesenelisa ukuthi akuthathe. Ukuthi incwadi leyo iyamvumela khonapho.
Sizwa kuthiwa ikhona induna layo ekudaba lona lona.
Indawo le iplazi leli lisesigabeni sikaMasuku, right? UMasuku wayekhona ukusungula udaba lolu. Kwathi ngo-2003 uhulumende wakhipha ephepheni ukuthi hayi ufuna ukuthatha iplazi leli. Kwase kufithi umnikazi weplazi osowabhubhayo unina kaPeter Cunningham wayabona induna, wayabona i-District Lands Committee, wathi hayi, ngiyakuzwisisa ukuthi lesifo sokuthatha iplazi lelo, kodwa ngicela ukuthi libone ukuthi umsebenzi owenziwa lapha kayisiwo omnikazi weplazi kuphela. Umsebenzi wese olapha ngokuncedisa isigaba sonke. Into eyayisenzakala ngaleso sikhathi, babegcina izintshe, bathathe izintshe leziyana bayezigcinisa emakhaya, babanika ukudla, babafundisa ukuthi intshe igcinwa njani. Bayikhulisa intshe leyana iziyefika kwisibanga esithile, abanye begcina ama-100, abanye ama-50, kusiya ngokuthi umuntu wenelisa ukuthi agcine okunganani. Athi nxa esecedile abe sesiyathengisela ababo kukhani ngama athole ini imali.